So njoba naso kodwa nabantu abaningi asebe ku informal sector amabhizi maningi ngokutsho kwabo nangeplan yabo
abantu abakhitshwayo ngokwazi kwami bayini
600 and something then amabhizi terracotta yathi 1100 so kusho ukuthi kuzasala enye indawo bese befaka ke bona laba abarejistileyo abaku-waiting list so kufanele ukuthi bonke ngiyazi ukuthi abasoze beyineli kodwa ngendlela kwazi ngayo le ndlela esingama-association esithatha ngayo i-database abantu bethu bengakwana bengangena bekube sokusilela abantu tshwane nxa sikhuluma sibona sibili iqiniso abaningi abagcwele laphana endaweni engekho designated ayisibo bantu bakobulawayo njalo amaningi bangikhona abanye yibo bona laba abamelele ukuthi bephiwa indawo zabo so mbone ngathi kungavele kulungiswe bebiselwe then kube sokubonwa-ke abasele ukuthi banganani sizananzelela ukuthi inani lizaba lilutshwane as expected because abaningi badinga lapho kuledlelo khona abathethu babefakwe lapho okungathi khona akula business njengako ezesali okungasahambiyo amajobu so yibo bona laba abagcina besuka abanye besabalala bengena phakathi etown so imuvu leyo hhayi yiyo sibile savumelana ngayo lo council ngoba siyahlala ama-interdepartmental meetings le-council sibonisana sibona ukuthi
ngezinye indlela abakho abazakhonona ukuthi abaphathwanga kuhle yi-council njalo labo abazashortlistwa bona-ke oyahamba phambili ngiba
ngokuphiwa izindawo kuzaqala kukhangelwe ukuthi obhalise kuqala ngobani so vele indlela yangkhona isikansela ezayenza ngayo izayenza kamhlophe kabanzi okutshenisela-yo nge-transparent ukuthi kakula muntu ozagcina esala yedwa njalo futhi kumabheyi zona lawo kulamabhezi ama-fruits and vegetable kube sokubuya amabhezi ama-odds and ends so vele nxa umuntu ubhalisile ngithi for example ubhalise wathi maybe uthengisa okunye okuthiyeneyo lalokhu i-city council elakho ibizo lakho lizabekwa eceleni kuze kumelelwe indawo ngoba sinezindawo eziningi ezithiyeneyo for example sikakhayela esidolo kule ndawo eyama-flowers so nxa ubhalisile egodini laphana ukuthi uthengisa ama-flowers it means vele kawusozungeni ngoba kula ndawo yokuthengisela ama-flowers so kumele ukuthi ibizo lakho liyomelela uzungeni lapho kunjani okuthengiswa khona into yakho leyo ofuna ukuyithengisa ikuthi nje kasingeke sisuthise wonke umuntu i-council vele kayisoze yafa yasuthisa wonke umuntu even langikhaya endlini abantwana uzezomunye esithi ngiphawulele iqathe elincane kumbeni ngitheni but esikukhangeleleyo ku-council ukuthi inike atleast bona labo babevele bekhona then kungasala ispace sokuphiwa-ke first come first serve ngoba kade sakhankasa sikhuluma since last year ukuthi labantu kabahambe be-register eDark Moor ukwenza ukuthi bephiwe izindawo bebe ku-waiting list kasaze kwenze yedwa sizakubuya thina njengoibulawayo working group sikhangelane kanye le-council sibone ukuthi ngobani abangenayo so akusoze kube lokuqilana okuthize ngoba sabe sikhangele sonke sivumelane njengama-associations akhona.